Sogu iskati senu balaleli, lapo esilipakona, itu balogucho ilo bayini, ogusenhlizyweni senu.
Sanibonani lonke basakazi bethu abahle abaka Studio 7 untungameli Nkomo Chris Gande uGibbs Dube uSithandekile Mdlanga uPlastic Jerema ngithi hayi siyajabula umsebenzi omuhle eliwenzayo bakwethu kuhlale kunjalo libe lokhu elisitela konke abangabe besifihlela khona khonangale ngaseZimbabwe siyajabula ngomsebenzi wenomhle lungani uNkulunkulu engalingezelela bese ngikhohliwe mnyaka omutsha yini lonke. Kanti bengicela ukubuza ukubana uBrenda Moyo owayekhona ngapha eStudio 7 kanti iswayanga.
Ngiyabingelela kuStudio Kimina mnyaka omutsha yini lonke engingakaze ngikhulume kwalo nyaka kusukela unyaka lokuthwasile, kodwa ngithi sonke esithanda lo msakazo siwulalela izindaba zayo kanye nabasakazi bawo. Ngiyabingelela okhulumayo uVusi yilana eJohannesburg South Africa eCosmos City. Yeye bantu abadala ithi mina akengidlulise into enje. Kubuhlungu kakhulu lento esiyibonayo eyenzekela emngceleni welizwe lakithi lelasemzansi. Uyazi kubuhlungu lokhana ngoba namhlanje singabantu sitholakala kushuthi amavidiyo laphana abantu balele, abantu bagcwele, uyazi bafuna ukungena kwelinye. Ubuhlungu obungakanani into lena iyatrenda kuma-social media lana, abantu belizwe lakithi bafuna ukungena kwelinye ilizwe. Uyabona ngingazi ukuthi omunye umuntu osithesha acabange malungana nento enje njengami, mina ngiphangise ngacabanga ngithi ya kwaze kwafela kakhulu. Futhi uma ungumuntu njalo uyisiva lamsale lalizwe ukuthi manje makunje abakhokheli bakithi baphinde yena esweleyedwa ongumkhokheli, uthini mayibona isimo esinjeso? Ngoba lesi simo sikuwonke wonke, uzwa njani abantu belizwe lakhe besiyalala akwaziwa akudliwanga, abanye balezingane sebelindele ukungena kwelinye ilizwe, basuswa yini elizwe lakhe, basuswa yini kubo? Uyazi lento ibuhlungu. Bantu bakithi ikakhulu kakhulumela abantu bakomthokazi, abantu bakomthokazi lithuba lona leli lilibonayo ukuthi libone ukuthi into enje iyasukunyelwa. Abantu kangabe bevuse ikakhulu uma kuvela izinto lezi zokuthiwa ngamavoti. Mina iqiniso lihle, ukuvota yikuthi nje usuka kasivunyele ukuvota singaphandle kwelizwe. Kodwa amavoting laphana ake ngibuze ukuthi umuntu kumele amaye waphakamisa i-pamphlet afake ucayo votela ibandla elibusayo elizweni. Kodwa lelo bandla lisekela abantu besiya kuba yile nto esiyibonayo, kusuka kusiba njalo yini linye lokho elisathi hayi ibandla elibusayo thina silibona li-right. Li-right kanjani isimo senjani e-Bedbridge? Ithinga lokhana kuse-Bedbridge bantu bebandla elibusayo nabalandeli babo. Hayi, ngiyabonga bantu abadala kulokho engikudlulisileyo, ngiyabonga.
Kusakazi kwesitudio sezeni lakubalaleli, mina ngomunye wabalandela kakhulu indaba ezenzakala e-America ngokhetho lololudlulileyo. Ngithanda ukuthi ngitshayele kakhulu uJoe Biden nebandla lakhe lamademokrati umsebenzi abawenzileyo eGeorgia ukuthi bakwanise ukuthi bawine kuma-senators amabili analawa abefuna nguTrump ukuthi azama ukuthi abambe ingqubekela phambili esizweni sonesane se-America ngoba ethethe i-Senate House. Kodwa ngokuluza laba bantu ababili sokuzenza ukuthi uBiden izinto afisa ukuthi azenze ngcono, futhi sizakhumbula ukuthi even u-Obama ubengakwanisa ukuthi enze ezinye izinto ngoba bebedonsela muva hlo konke, ngoba yibo abaqumayo abanamandla okuquma ezinye izinto ezicakathekileyo nxa bengafuni khona bekwanisa ukuthi bathi lokhu azikufuni. Kodwa kuBiden siyabonga ukuthi uBiden ukwanisile ukuthi athathe lesi sikhundla. Siyanazela ukuthi uTrump umarabele zakhe bebhizi lapha ukukhuluma ngokudliwa kwakhe kukhetho esitshontshelwe esingatshontshelwanga idliwe okusemgcekeni. Siyamnanzelela futhi uTrump ukuthi seyinto emenza akanje ukuthi uTrump lamacala amlindeleyo lanxa lokwanisa ukuthi azicholele amanye, kodwa kula macala angeke azicholele wona kanye nemuli yakhe alawa macala kanye namanye akuphatha kube besifazane abanye babeloko bembophisa emadali
uyakwazi ukuthi amacala lawo akala ndlela yokuthi khona azikhipha kuwo. Yiko okunye okumphambanisayo simbona esesenza lezi zinto sibili zomuntu ophambeneyo okungasamelanga futhi ukuthi nangupresident. Khona kumele ukuthi vele akuyenza nawe uphumile kwangena kumbuphensi wabe phethe yena kasalungelanga sibili ukuthi engaba umkhokheli angaqhubeke yenze izinto ezimbi kuyelani lizwe ngamalangana lawa alithumi lamathathu ukuthi aphume esikhundleni. Kunenga ngakuwona Trump kwilizwe le-America nxa engaqhubekeleke khona kakhulu ezintweni eziphathelane nohulumende walele lizwe. Mina ngu-Chris Gwanda e-Kempton Park.
Labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318.